imota ziningi kakhulu. I-queue yakho ninde kakhulu. Abaningi sebekhalela abantu abade befolile sebekuthile. Kodwa lokho sele sibaningi. Sifika kuyikho bebethela bebesathele i-fuel ngabo past 3.
Bona ingani sebevala uyabo sofikile kumbe kungehlula.
Kungehlula ngoba abantu kuvala ngo-8 p.m. Usho ukuthi yabe sinje sesile. Sikhangele ukuthi bayavala anytime. Kuleli viki ukhanya isimo sibi kakhulu. Amagalaji amaningi awala fuel. Bebethela namuhla ekho sifolile. Bathele makuma service station ambala awephumi. Insuku lezi ezidlulileyo bokomile. Bongela lutho sibe.
Lingabe lilane yothi libhadale ngama-bond notes njalo laba abalemali yakwamanye amazwe bayabhadala behambeni.
Okwenzakalayo kule i-service station engiyo yona bathatha abantu abalamakhadi akule service station awephuma kumbe ama-coupon. Bawathatha ama-bond note kumbe abasebenzisa amakhadi ebhange. Kulama service station asebenzisa i-forex kuphela kungani mabili kumbe mathathu kobulawayo.
Nxa ungabazuzanga lapha uyakwenzani emsebenzini ke?
Mina ngikukhefa ngikho emsebenzini kodwa ngaswela namhla ukuvukela kusasa ekuseni. Bandise ukuvula ngo-6 ekuseni okutsho ukuthi umuntu yachiye ebambise indawo ephenduke uvuke ekuseni ngo-5 a.m. usulayinini bethi bevula ngo-6 usukhona. Abanye bayachiya imota bakhona abazalala elayinini bebambe indawo. So uya ukukhulumisana labantu abangemva umba baphambi kwakho ukuthi xa usuphenduka kusasa bazakusho ukuthi bakubonile ukuthi ukhona elayinini.
Njengomhleli njengentatheli izindaba ukubona njani uhlupho lolo olwamafutha?
Uma ngikhangele ukuthi isimo besinjani ngesikhathi ekhisimusi kufika kumnyaka omusha kungani kuphambili kakhulu. Kune kuba lamafutha endaweni eziningi isikhathi esingathi ngesikhathi senyuye. So kuphela iviki lensuku amafutha engavuya ngema-service station amaningi. Osho ukuthi ngabe kutshengisela ukuthi isimo siya sisiba nzima. Abaseyararela bebekhala ngokuthi kunzima namhla la izolo bebekhala ukuthi isimo sibi kakhulu. Kula kungcono lapho siya khona.
Ye kungaba lezinye inhlelo obona ingani ziyathinteka ngalolu hlupho?
Ngibona udaba lolu lithinta zonke inhlelo. Kungabe kuzihlelo zikahulumende ngoba even lalapho amalayini esikuwe khona. Imoto engizibona lapha kulama-ambulance kule moto zikahulumende njengoba bengithile ukuthwithiliyana kulama-truck ama-army amasosha lawa belapha kusho ukuthi zonke iy'gatsha zikahulumende zazo zi-affected. Silayine labo ngemva kwami ngibona ibhasi ye-NUST lama-truck e-NUST okusho ukuthi vele balisa iy'gatsha zonke zikahulumende lezinye iy'nhlelo eziqakathekileyo lazo zikhayelana nilo dubo lokuswelakala kwamafutha.